Ngakufanelanga vele ahlale kuze kube phakade umzimba wakhe uyathi ukuthi kumele aphumule usesebenzile iminyaka yonke le eminingi ngakuyikuthi lokho kungelaye umuntu bengelaye umuntu ongahlanganisa iqembu alikhokhelele ngendlela othangira kade likhokhelela ngakhona kumbe ngendlela engcono kubonisa ukuthi kule nkinga enkulu phakathi kwe-MPCT akulandlela ukuthi bamgcine kuze kube phakade angeke anxa engathuthukanga umzimba ngendlela ongakhona angeke enelise ukuthi akhampeni abhodilizwe lonke ekhuluma labantu ukuthi bavotele i-MDCT uyagula kusegcekeni lokho.
Manje ngokubona kwakho ibandla leli lenzeni ukuze linqobe kukhetho ikakhulu sikhangele indaba yomkhokheli?
Kumele badinge umkhokheli owamukelwa ngabantu bonke phakathi kwabo. Angeke bamswele umuntu owamukelekileyo phakathi kwabantu. Into abayesabayo uvele nje into yajwayeleke e-Africa ukuthi kuyangena umbuso yedwa ahlale kuze kube phakathi la ku-opposition kube njalo bese saba into engekho umnyama ongelampisi kabadinga umuntu phakathi kwabo bazamzuza bamsekele bebonke uza kwenelisa okwedlula mhlambe lokho okwenziwa ngubabuthwangirayo. So akufanelanga besabele khathana kumele bayiguqule indlela abacabanga ngayo bafake inkokheli entsha isebasebenzelayo akula ngenye indlela kasoze ahlale kuze kube phakade njengoba engumuntu nje.
Siyabona ukubana udaba olungani luyakhathaza ukuthi phakathi kwabasekeli bakamnumzana Tsvangirai abathathu ngubani ongathatha isikhundla sakhe? Wena ubona njani kakhulu sikhangela ukubana oyedwa unkosazana Thokozani Khuphe nguye owakhethwa ngabantu laba abanye bakhethwa ngumkhokheli? Ukubona njani wena khona?
Kumele balandele isisekelo sombuso sebandla. Umuntu ongalandeli isisekelo sombuso sebandla ngeke umthembe ukuthi angabusa ilizwe ngendlela efanele alandele isisekelo sombuso selizwe. Lokho kumele kucace abantu bangaze baba le standard esinye for izano babe le standard esinye for EMTC. Ukusekelwa kwendlela yokubusa okuthiwa yi-democracy, ukusekelwa kwendlela yokubusa elandela isisekelo sombuso kumele yenziwe nguye wonke umuntu kunye labambandla ezokukhola civil society. Wonke umuntu kumele alandele isisekelo sombuso. Abalandele isisekelo sombuso sabo onguye okhishe isisekelo sombuso abe nguye olandelwayo. Kungenziwa into zokucabangela bethi abanye abantu ngaphandle bafaka abanye kodwa usipholisi isekelo sombuso. Abalandeli isekelo sombuso nxa sisho ukuthi kukhethwe kuvotwe kabavote, nxa sisho ukuthi kakungena omunye kungavotwanga kakwenziwe khona lokho. Abalandeli isekelo sombuso bachazele abantu ukuthi ovele ngekulandelwa kwesekelo sombuso nangu abantu bazalayo into leyo naloyo.